Ezindabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ye-ibhetshu likaZulu batshengisela emgwaqweni kobulawayo besola ungalungiswa kodaba lwegugrawundi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kwenziwa isikhumbuzo somanyano webandla lezaphu leleZANU PF owe-Unity Accord. Kuswelakala amaluba asanda ukutshakaza emkambo omkhulu wamaluba. Kuhlelo lwe-WUSA Friday, lamhla silomculi oloduma uCooksman owethula idlalade elithi Amalotsha. Umqondisi weqembu leHighlanders uxolisa kuZulu ngokungenzi kahle kwezenguqu lonyaka. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa umanyano webandla lezaphu leleZANU PF owenziwa mhlaka 22 ngompalakazi ngomnyaka ka-1987. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.